Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza
liloko liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For me, I don't think I'll volunteer to be vaccinated. Ngoba ngisaphumqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edale lephalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court, uJustice Clement Phiri. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, uMnumzana Jealous Mawarire, ubeye ngemva owayengummeli wembare edale lephalamende, uMnumzana Tendai Sawanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Xavier Kasukuwere. Usabanu waba ngummeli wembare ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imva kaSiyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emela inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedale High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri abantwana abane uMario, Palesta, Felistas noDimpo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze senqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya loba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeke ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhathi. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice the safe social distance.
Kunje kufe abantu abangama-24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe. Osokhuphule inani laselikhulile yilo mkhuhlane wabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1217 abahlole batholakala beligciwane leli bedlula ikhulu 115 bengize inani laya waba zinkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu 33388 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amachumi amabili lane 26044 ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakube ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Africa osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lomongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
South Africa esilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile niyokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngawesebenzi zempilakahle labanye abafakwe umsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelimkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lo muthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually.
Sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisele ukuthola lo umuthi.
For mina, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba Usaphunqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? Hayi. Mabahamba abanye bakhululeke bayithatha mina. Hayi, ngizabona bona nxa sezivela thatha. How do they react? I'm just afraid of certificate.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba ye-vaccine, ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka. But in our house, we have to take vaccine.
Kodwa ke umnumzana Nomendlala uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina ngifili bad because ngikhule ngayo le nto. Just cause why? Esikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi azazi izani izodova. Basivalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozobona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zwelimkhize utshela bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa kumnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzilwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars eyimali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Dominic Raab ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathintambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe-Central Intelligence Organization umnumzana Isaac Moyo, usikomishi wamapholisa ukomishina Godwin Matanga kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo kule lo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomitee yedale lePhalamende ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngeleBhilithani siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sele simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlawuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengela bufakazi bokuba laba abantu abani yibo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stall some of our enthusiasm in terms of engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Murira utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphendula isinqumo esithethwe ngeleBhilithani okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo seBhilithani. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso evuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijazi zisolezi okusokwenziwe eBritain kuziphathamandla zikarhulumente kusukala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ingubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awumhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBhilithani, ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuze ukuthi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human right, uloke engaka improve indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBhilithani liqondile ngokuthatha leli nyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda webandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kodwa bazama ukuthi atshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBhilithani lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBhilithani zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli yikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithetho ndaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBhilithani lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMutlante Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamashumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye labanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Sengani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma ngendaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu abavokali. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Opel Shingonola, bo-Jacob Ngaruvumi, labo fatza imahere. Kuyafanana uhulumende lo mina ngibona azani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ebail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ethandekile ukunikwa kwebail uSikhala. Mina ngiyamangala abantu besithi congratulations yani ubengamela ngabotshwe vele in the first place ngoba akalacala uSikhala wayengelacala, uNgarivumo wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizi izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikafuniki. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye empini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuthi khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu, khonoku kuphathwa njengongathiwa kasisobalo. Yikho sakathi kulwela khona lokhu, sesiphinda sesikubona futhi njalo sesilozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengombuso wamakhini wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makoza ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live talk namhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla okwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana ne-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kundlela abaphila ngayo labakudlayo kuqala, kungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Basic needs anodikanwa nemunhu kuti ararame, anodikanwa mamaikonyipa
umuntu athole kudingakala ama micro nutrients, ama minerals, ama vitamins akha umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu abasebenzisa abala kwetuzane babuyele njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabelelo kunye. Inhlolisi zenziwa ngenye ingcwethi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla obekudliwa ngabokhokho izinto engizigayelayo njenga intethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizikhangile and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokho ezidliwa emakhaya.
Unkosazana Shelly Ann Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala lokugcwalisa isiso kuphela.
Sithi good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama nutrients lawa atholakala ekudleni ayachiyana ama quantities adingakala ngomzimba like the amount ye protein oyithola emzimbeni ayisezifana ne le amount efunwa ngomzimba e carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini
like maybe udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And konke kube in that meal, that becomes good nutrition. Ngokomzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempila kahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba naye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama immune boosting properties. Uhulumende ngokwelakhe icele wabeka uhlelo lwe-scaling up nutrition esebenzelana nehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba lamasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phosa ayisithiyangalombili 79 yokusungulwa kwawo. IVOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigoqela umabonakude iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo suleminyaka le engaka umsakazi wami. Kodwa sibe sicela like likuguqule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamavenda kunamatonga kwimhlobo eminingi kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini? Ngoba lobu ubheka kumabona kude ku TV yaseZimbabwe kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapha izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo. Indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinambi.
Alec Nyato okhulumayo, siwubonga lo msakazo. Selokhu ngaqala ukuwulalela mina ngo-2007 ngiyawubonga kakhulu.
umsakazo kaStudio 7 ngithi Voice of America. Ukuma lokuqina kweqiniso ngikimi ngeqiniso ungathi usungule izolo. Kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo mi ngeqiniso yikho lokhu mingazani uda uvule izolo. Kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa. Ume siusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 ngiyabonga ngusogogwana lejombe.
Isisikano kama voice enu bakithi salutshisa ti radio ayisekho emoyeni ungataleli sithathe ngathi lokuthi asikwasi sidine kuwe loku sikhuluma ngento wani iradio kayisekho emoyeni asalitholi dina asikho kwi-intanethi laba nje sihlala sezisemsebenzini so besilalela kuradio so iradio ayisekho kunayinonaye sisicele sasadini ti sicela lesinike ichaneli selikiyo andini lathi amachaneli azatshintsha kwathintile. So sicela imeli lisitshele ukuthi libe lisithumezele amamessage. Abantu abaningi basalilalela sisakwazi sizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la. Into soyithunyelwa umuntu.
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngiseSt Louis. Mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba. Usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe. Kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Jesus Banda sisizwa indaba yezimqotho. Sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekile eziliqiniso ngoba indaba zakathethe sesizizwa kuradio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathandulazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe iparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo lakwamanye amacele. So uStudio 7 simlalela ngcono.
Laba ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp bekhuluma ngomsakazo weVoice of America. Balichumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni seDStv Premiership kwele South Africa. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanje usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ngakho nokusimtizwa nguyedwa umdlali wesizalwane sakwele Zimbabwe onilise ukulithayela emambuleni kumidlalo edlalwe ngempela viki yedluleyo kusigaba seDStv Premiership elizweni laseSouth Africa. Kubadlali abalichumi abakulela abaphatheke kumidlalo yesigaba seDStv Premiership abayisithupha abagoqela layo umtizwa abangene besuka ebhentshini okuyinto omlandeli womdlalo wenguquko ngani zozathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguquko kwele Zimbabwe ngenxa yeCOVID-19 ngisho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka kankaso okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqhakathekile ukuba laba abadlala kwele South Africa iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu leChakuma Chama Tivandila lona elitshaywe nge-1 kanyange leBloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzai layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu leGolden Arrows lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle iguli labo elesibili nguMtizwa yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri yena ongene sekusele imizuzu elitshumi lanhlanu ukuba umdlalo uphele. UVithi Karuru layo liqalile lapho iqembu lakhe leBlack Leopards libhaxabulwa nge-3-0 ngeleTS Galaxy ngomgqibelo. UWillard Katsande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe leKaizer Chiefs litshaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithuba lokudlala loba nje kade yehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusike kanye loGuda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo eleSupersport lona ebelidlala leleSwallows njalo lomdlalo ophele zingutshikelobhanqa 1-1. NgoLwesihlanu ubuthe lwezencube layo ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe leAmazulu leStellenbosch wona ophele leAmazulu linqobe nge-2-1. Iqembu leMamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngukapteni weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu njalo linqobe leChippa United nge-2-0 ngesonto. Endaweni yesibili kuleqembu leSupersport lona eliqeqetshwa isizalwane sakwele Zimbabwe uKaitano Tembo kanye leliSwallows amaqembu lawo omabili alemiklomelo engamachumi amabili lathoba mnembili kusithi ele Sundowns lemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Singakehlukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.